siyabonga Chris ilichona njani mtongazo muhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Next year sasa ukuthi sizabe sesingapi kodwa sithengiswe 3 years isangana ilaphe bulawayo. Sifuna ukubonga khonoko sibonge futhi lalawo bonke abasincedisileyo ukuthi into le iphumelele.
Umbukiso wesangana ihlanganani Expo uyaqala kusasa kobulawayo egcekene leZimbabwe International Trade Fair.
Kaitu sanga sesikubala bathi njengamaZimbabweans ukuthi lokho bonaka eZimbabweans soze ngikuzwe. Plus kathesi because of this lobbying abantu abaningi sebayawazi ukuthi sibantu thina noma siphila ngo-albinism.
Abalesimo sejwabo elimhlophe i-albinism bathi balithemba lokuthi uhulumende weZimbabwe uzabavikela ekuhlukuluzweni lokubulawa njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi phose ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso wezo kwethekelelana owesangana ihlanganani World Tourism Expo uyaqala kusasa kobulawayo egcekeni leZimbabwe International Trade Fair. Njalo ubikwa uza kwenzelwa kuleli dolobho okweminyaka emithathu elandelayo ngenjongo yokuvuselela amabhizimusi kuleli dolobho. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority uMnumzana Kariko Gagaseke emhlanganweni lentatheli izindaba kobulawayo. UNkosikazi Faith Makamure, umnini wentabeni lodge, uthi uyajabula ngokuza kwehlanganani kobulawayo njalo isikhwama sokuboleka abakubhizimusi lezokwethekelelana sikahulumende sihle kakhulu.
Next year sazi ukuthi sizabe sesingapi kodwa sithenjiswe 3 years isangana ilaphe bulawayo. Sifuna ukubonga khonoko sibonge futhi lalawo bonke abasincedisileyo ukuthi into le iphumelele.
Omunye njalo umnini bhizimusi uNkosikazi Sithandazile Moyo owemeluleki Love Safaris uthi ujabule ngokuza kwehlanganani kobulawayo ethi bakhangelele ukuqhela kwebhizimusi lokwethekelelana.
Njengebhizinisi entsha siyaqala ukuthi lathi sikhangele kumbe sibone lokho esizabe sihlanganisana lakho lamanye amazwe avelaphesheya. Sifisa kuba lobudlelwano, sitshengisa ubuhle bukamthwakazi layo lonke izwe lethu jikelele.
Umhleli weAmagugu International Heritage Center eMatopo, uMnumzana Buthelwezwe Nyathi, laye wamukele ngenjabulo lumbukiso kobulawayo.
Yes, siyabuthokozisa njengabantu bakobulawayo ukuthi isangana ihlanganani iphendukile edolobheni lakobulawayo ngoba vele yikho lapho eyasungulwa khona. Sikhangelele ukuthi thina njengecultural center sithuthuke. Sizwile beqamba ukuthi lo nyaka kukhangelwa ezamasiko kakhulu.
Umsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso wesanganayi hlanganani World Tourism Expo walo nyaka ngolwesihlanu. Nomanje bekunzima ukuba lo mbukiso lolo nyaka, inani labazobukisa likhuphukile lisuka kwabalikhulu lamathumi amabili laya kumakhulu amabili lamachumi amathathu lasithupha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lanxa zisanda izehlakalo zokubulawa kwabalesimo se-albinism emazweni akhelane leZimbabwe kuthathwa izitho zabo zomzimba ngenkolo yokuthi zilako ukusetshenziswa ukulungisa imithi yesintu. Ubona abaphila lalesi simo bathi balethemba lokuthi uhulumende uzabavikela kulokhu. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphuma emkhosini wokunanza usuku lapho uqatheliswa khona laba bantu abalejwabo elilombala ongaphelelanga ele World Albinism Awareness Day olumhla ka 13 Nhlangula. Owalonyaka uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations eHarare phansi kwendikimba ethi Celebrate Diversity, Promote Inclusion, Protect Our Rights. Omunye wabalejwabu elilombala ongaphelelanga umnumzana Gift Machukele olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association kobulawayo uthi lanxa kumethusa okwenzakala emazweni angomakhelwane agoqela iMalawi, Mozambique, Tanzania leZambia ulethemba ukuba akuyikuba khona kuleli.
Kuyayethusa nxa sesikubala but njengamaZimbabweans ekuthi lokhu bonapha eZimbabweans soze ngikuzwe. Plus khathesi because of this lobbying abantu abaningi sebayawazi ekuthi sibantu thina noma siphila nge-albinism.
UMajukele yena ongumsekeli ka-district administrator esigabeni seZaka uthi ulethemba lokuba uhulumende uzongenela ukuze nqabela izehlakalo zokubulawa kwabanjengaye ethi ufisa ukuba baphathiswe ukuthola abakudingayo okubalisa amagcobo lokunye ngentengo ephansi.
Especially kuma sunscreen lotions ekuthi angeniswe kuma essential drugs elements. Abantu abaningi aba-afford ekuthenga ama sunscreen lotions. So thina siyafisa ukuthi nxa kutho ukuthi i-government iyangenela even ukuthi iyasubsidiza ama sunscreen lotions so that abantu abaningi bazathenga.
Bebekhona kulo mkhosi abezemidlalo yedrama ukulibazisa uZulu okubalisa uVusa Zimwasha wenhlanganiso yeZimbabwe Artists for Hope Trust ethi sebelayo imidlalo elemfundiso eveza ububi bokuhlukumezwa loba ukubulawa kwabale albinism.
Siyajabula ukuthi eZimbabwe ne security right but lento yasihlukumeza sonke because asazi ukuthi yini izwenzeka nokuthi ingqondo zabantu sizoba kanjani because awuyazi ukuthi ulonko uphi no uphi umuntu ohamba lapha edropen ukabanga yini. Siyasaba sonke ukuthi hey
abenkolo ezehlukeneyo labelapha ngendlela yesintu baxwayiswa ukuba behlukane lomkhuba oqambela abantu amanga ukuba izitho zemizimba yabale albinism zingasetshenziswa njengemithi yokunotha kanye lokwelapha imikhuhlane enjengengculaza. Kuthi abale albinism bona baxwayiswa ukuba bahlale beqaphele ingozi eziqondiswa kibo lanxa zingakabi khona izehlakalo zokubulawa kwabo eZimbabwe. Bathethe lelithuba abale albinism ukwethula inkinga ababhekane lazo ikakhulukazi udaba lokuswela imali yokuthenga amagcobo lokunye ngoba kulentengo ephezulu iningi bephetha sebelahlekelwa impilo bese sebatsha ngoba behlaselwe yimvukuzane yejwabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi phose ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo eziphathelane lamabhizimusi kanye lobukhokheli phansi kwalolu hlelo. Uhlelo lolu lwasungulwa ngumongameli Barack Obama ngenjongo yokuhlomisa ontanga bamazwe e-Afrika ngolwazi lobukhokheli obuqotho kanye lezamabhizimusi. Abasakhulayo laba bayingxenye yabontanga abavela emazweni atshiyeneyo e-Afrika abayinkulungwane eyodwa abazaphatheka kulolu hlelo okwenyanga eyodwa lengxenye. Sigxume omunye wabo ongusomabhizimusi kobulawayo umnumzana Nkosana Mazibisa.
Yeah, I think it's been clear, but emotionally and spiritually, because this is one of the rare journeys umuntu ahlangana nayo empilweni. So it needs constant preparation. Uzomuntu azwisise afunde ngokusebenza.
Lisuka kusasa lifika nini ngapha?
Sisuka kusasa will arrive on Friday, because I'm applying to touch him. Abanye abanye badle Goli, abanye badle Galaba, will pass through Germany. So now next year, and along those lines, so we plan on abanye we to sell the second song.
Nizi fundo li kalisani.
Maximum, mene sikanetu mino pa kwa Sunday, an intensive training. Yali ngatambana sisi. In those classes, we are expected to think beyond the box and also to understand the union need part if you are an entrepreneur. The only thing also a problem is solving that. I'm not buying thinking. So often, this is a typical one. I look totally different than a question in Japan, even in Africa. So, there will be engagement with the channel, with workshops, with the massage visit. And then, once we pull the thing in the proper picture of what we are learning and what we're going to implement on the side.
Isigeza xoxa kulolu hlelo ngaphambilini kumaviki ambalwa edluleyo kodwa ungakhumbuza nje abalaleli ukubana ozabe ukuliphi ikolishi njalo uqhuba zifundo bani
ngakhetha ngafaka one of the top leagues of ngakhetha ngama Ivy League schools yise Dartmouth College eyifokusa kakhulu kuma-businesses ukuthi umuntu nxayesemsebenzi noko ngama-businesses ngingaphumelela njani ngingafunda njani e-Dartmouth College ikho ngabe ngikhona ngase-New Hampshire. So I'll spend 6 weeks there learning, interacting and networking with others. Abadala bathi ukuhamba kuzala induna bathi ndikwenhle ekhangele ezizweni.
Umnumzana Nkosana Mazibisa ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abaza eMelika kusasa phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Sixoxela ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Disney World eFlorida khonapha eMelika zithi akusela kuthandabuza okwamanje ukuthi umfanyana oleminyaka emibili ohludunwe yingwenya okwamanje ngaba sefile. Lo mntwana ongabethwanga ngegama ubehambe kulindawo yokuzilibazisa lokuphumula labazali bakhe kanye labafowabo bevela eNebraska. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silisizalwane esehlelwe yisihluku kwelebhilitane lapho untombazana oleminyaka elithumi lathoba mnembili oze wazothathwa ekuseni salele ngabohlangothi oluphindisela abantu ekhaya ababe bengelangwalo zokuhlala kwelebhilitane okusemthethweni. Unkosazana Immaculate Chuma ulandise ukumehlele enyangeni ezimbalwa ezedluleyo kuze kube izolo lapho akhululwe khona. Ukhuluma lo Praxidis Jeremiah wo Studio 7.
Kwakumhlaka 23 March ngo-6 ekuseni sisalele ngisizwa inok emnyango. Usisi wami wahamba downstairs wavula because wayecabanga ukuthi maybe ngamapholisi ukuthi maybe imoto yakhe bayishayile iwindi. So wathi efika downstairs evula wathola kungabantu be-immigration amtshela ukuthi ahlale phansi. Then wabe sebabuza ukuthi lingobani lina elingangitshela ukuthi nihlale phansi endlini yami. Wabe sebesithi uyimakhilethi khona. Wabe sesithi eyikhona upstairs fulele. Then wabe sebebuya upstairs. Then ngathi ngehlala e-downstairs. Omunye wayembambile isandla wabe mphusha. Ngabe ngiluze ibalansi ngabe ngisike ema-stepsini. So ngabe ngimemeza usisi wami ukuthi sisi abantu laba bangimphusha ngazi ukuthi bamphushelani.
Nisithi vele bakuthathelana.
Abazange bengitshele because mina babethe bafuna ukuyangipha amaphepha emoteni ngiyaphenduka endlini.
La seliphuma ke lonke.
Bangihudula into baba laba sebengipembamba inyawo. Bangihudula bamfaka phansi. So ngangikhala inadress yami sikhwele phezulu. Babe sebengilokhuza izandla bengifake izankosi. Ngigqokanga lezicathulo ngilaqwa ngilani.
So kusenzakalani ke ususe police station?
Police station ngafika ngathola ukuthi izandla zami lapha babengikhudula khona nginemdebidezi ukudonswa sengiyiredi everywhere.
Ye, kwakungumashi lapho. So kwenzakalani ke usukhona ngale ukuze sizwe kuthiwa suhanjiswa ekhaya?
Ngafika khona ngale ngahlala ngayenza i-complaint yokuthi ngahlukunyezwa ngesikhathi bebuya bezonithatha endlini.
Babe kuvumela yini ukuthi ubonane labemoli osisi wakho?
Ye, osisi wayebuye ezombona. Omunye officer wabuya immaculate. Umanager ufuna ukukhuluma lawe just a few minutes. Then ngabe sengihambe e-ofisini. Umanager besithi, oh, unjani? Nangisithi ngi-right. Ngathi okay, I just called you to let you know ukuthi ama-immigration escorts akulindile downstairs bakubisele eZimbabwe namuhla. Okay, ngicelani kuyathatha ifoni yami fanele ukuthi sifake kwapha hayi ofisa ngiyozayilanda ifoni yakhona ehlala khona. Bangigqokisa ibhanti lokuthi ba omunye abenidonsa ngakho omunye abenidonsa ngapha. Then safika e-airport, ya sasingena eflamathineni vele abantu basebegcwele kuyima wokudonsa. Just after 2 minutes, upilot wayala ukuhamba lami, then sabona sebeyehlisa izikhwama zami. Sesiyehla babe sebengiphendukisa sesise ukuthi namuhla uhambanga doesn't mean
upilot walelani wayesebelabanye abantu ababe emkhuthazile ukuthi angakuthwali.
La ngangikhala cause ngehluleke ukuzibamba ngakhala. Ukukhala kwami labantu ababemfonela yikho kwamenza wayala ukuhamba la.
Wazokhululwa sokwenze njani na?
Airport bangihambisa kwenye i-holding center okuthiwa yi-Kalan Brock. Ngahlala khona 2 days then bambisela lapho abangithethe khona. Bengilele bangifonela. So bengicabanga ukuthi ifoni ngika-roommate wami. Ngamphosela ifoni yakho ukuthi hayi ifoni yakho iyaringa. Ngabesithi hayi asofoni yami le ifoni yakho. Ngabese ngi-check-e ifoni ngathola ukuthi inamba yakho. Saqalisa ukuqhuqha ukuthi inkosi yami kumbe sebefuna ukumbisela futhi sengisesaba ngihambe ngihambe bathroom. Then officer wabuya wanokha athi unga-immaculate roommate wami athi usebathroom. Abesesithi okay sifuna ukumreleasa somtshela ukuthi abuye e-ofisini azosiphi i-address yakhe. Then ngabe sengihambe e-ofisini angithela wangiphi ifomu ngabhala ifomu yakhona ukuthi ngifuna ukukhululelwa kuyiphi address. Then abese sithi ngihambise immigration office ngayihambise. Umamalwane abese sithi okay. Then half 12:01 bamsendela imessage ukuthi buye unit office. Ngayihambe unit office kwathiwa okay sesikukhulula. Hambe pheke impahla zakho be ready. Yahamba ngeni namuhla.
Wezonjani enhliziyweni?
Ngingabelieve ngicabanga ukuthi ngiyaphupha ha cause ngicabanga okwenzakale nge-Friday nge-Tuesday sebekutshela ukuthi u-free ukuhamba. Ngijabule kakhulu namanje lokhu engingathemba ukuthi yimi lo sendlini obona phandle after ukuvalela isikhathi eside kangaka.
Unkosazana Immaculate Chuma isizalwane seZimbabwe sabalekela kwelepilitane sisiyazama impilo entsha.
lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba namhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo mfundisi uSenis Banda sihlaziya udaba lokutshengisela osekwenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo elizweni jikelele Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu baba kanti.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi lina njengabokholo libona njani lokho okuthiwa ngesilungu i-crisis eselizweni?
Ye, thina njengabokholo kuyasikhathaza kakhulu ngenxa yokuthi ukuswelakala kwemali elizweni kutsho ukuthi kulabo mama abathatha okumele bathathe ipension yabo kulabaxhegu kulabantwana okumele bathole i-school fees ukudla abantu bayadubeka bakwanisa ukuthola izimali ebhenki ngakho thina njengabantu bamabandla abafundisi kuyinto lathi esihluphayo kakhulu
sekuke kwaba lokutshengisela eHarare njalo lakobulayo usizwa ukuthi abakhona laba abatshengiselayo ye lingathini lina njengabokholo likubona njani khonoku kutshengisani njalo manyathelo bani eliwathatha ukuthi libone ukuthi ilizwe liyaqhubeka lisekuthuleni
ambona ngani kulungile ukuthi abantu laba batshengisele ngenxa yokuthi antsho isekelo sombuso wethu siyabavumela ukuthi umuntu nxa isibhalwa seZimbabwe akwanisa ukutshengisela nxa lutho olumkhathazayo kumbe olumhluphayo ngakho thina sibonani into eqakathekileyo ukuthi uhulumende abayekele abantu laba engabahlukuluzi kungabi labantu ababotshwayo ngenxa yokuthi umuntu atshengisela ngoba ukhuluma ingqondo yakhe thina njengamabandla into esingayenza izinto esingazenza zimbili okokuqala siyathandaza kodwa simi khonapho kuphela isikhathi esiningi besikhulumisana nalo hulumende ngendlela ezehlukeneyo sizama ukumtshengisa ukuthi abantu bafuna ukuthi kube le ndlela ehlukileyo angasebenza labo njalo ngasikhangela le ndaba yemali yama-bond notes kusobala ukuthi akula muntu oyifuna ngakho uhulumende kumelanga ukuthi abambe abantu ngenkani ukuthi bavume kama-bond notes la
Ungasitshela ukuthi njengabokholo kukhona yini elikwenzayo ukuthi likhumise umlotha abezombusazo?
Ye, thina bese siyakhulumisana labo kuningi izinto esizenzayo kodwa ezinyantsho singeke sazidibhatha kodwa siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane khona ngaphakathi kwayo ibandla lalabo ababusayo iZANU-PF kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane. Njalo sibona ukuthi kuyalishana lalabo ababengabalweli benkululeko sizamazwi abuhlungu ekhulunywa ngumongameli amazwi avula izilonda ngapha emathebele lento obongamelanga akukhulume engumuntu omdala ekhuluma ngokuthi yena ufukuza yenza lokho okwenziwa nge-background nxa bengaqhubekela phambili lokhu bemhlokoza ngakho sibona lokhu kuqakathekile ukuthi kulungiswe kukhulunyiswane kungabi kuvula izilonda ezindala njalo lokhu kuyatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lilokhu lisadinga ukuthi abantu baxolisane lilokhu lisadinga iqiniso lokuthi kwenzakalani kudala njalo singaxolisana njani kungaqhutshekwa njani kusiya phambili njalo siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane phakathi kwabantu ababusayo laphakathi kwabantu beZimbabwe nje jikelele abantu beZimbabwe bazondile kakhulu balahlekelwa izimali abanye balahlekelwa izihlobo konke lokhu akukakhulunywa akukalungiswa njalo siyananzelela ukuthi wona amabandla la angaphandle kwahulumente esingathi ngesilungu ama-opposition party lawo kuyadingakala ukuthi ahlanganise amakhanda abo sibone sizwe kibo ukuthi bona vele bacabangani bafuna ukuthi udubo lweZimbabwe liqoje kanjani.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu balaleli, akuqhubekeleni phambili sithandazele izolo lesibhamu.
Hhayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle. Loke bekungumfundisi uSenis Banda ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilalo.
Sibonge ijaheli dala uChris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kweze midlalo lamhlanje iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket linqotshwe ngama wickets alichumi yiIndia. Emdlalweni wesithathu njalo ungokugcina kumncintiswano weKiller Cup obuqhutshelwa eHarare. Kubika uJoseph Njanji.
Limpumelelo isho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanyana njengoba emdlalweni wakuqala lidliwe ngama-wickets ayithoba munye, kwathi owesibili uphele iqembu le-India linqobe ngama-wickets ayithoba munye-2. Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela ama-runs alikhulu lama-23, 123 kuma-overs angu-42.2. Kuthe iqembu le-India seliphendula latshaya ama-runs alikhulu lama-26, 126 kuma-overs angu-21.5. Iqembu leZimbabwe lilethuba lokuphindisela ukudliwa kwalolokhu lapho lawa maqembu edibana kumidlalo emithathu yohlobo lwe-2020 yona ezaqala ngomgqibelo mhlaka-18 ukuthi eminye emibili izadlalwa mhlaka-20 lamhlaka-22. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni yeHarare Sports Club okuyikho njalo okudlalelwe imidlalo ye-One Day International. Sikhangele umdlalo wokugijima. Onqobe kumjaho wama Grand Masters ukucelela besilisa emncintiswaneni walonyaka we-Old Mutual Nkulumane 10 km fun race, uJethro Msongelwa Thebe uthi uzakwalayo lokhu encintisa loba njengenyanga ezayo ezabe esenelisa iminyaka engama-64.
Ngivuka utrainer nsuku zonke ekuseni, ngiyanathi tshwala, ngiyakhonza kuphela esabadinde ngojula, ngiyakhompyutha 64 years.
Ophuche esendaweni yakuqala kucelela besifazane emjahweni wama-Grand Masters nguFelistus Nicodemus. Uvire Maijuwawo nguye ophuche esendaweni yakuqala kumncintiswano walonyaka we-Old Mutual Nkulumane 10 km fun run, ukuthi onqobe kucelela besifazane nguPatience Murobe. Kumjaho wabasakhulayo kunqobe uJay Guveya kucelela abafana, kwathi uSandra Taderira unqobe kucelela amantombazana. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ku-Live Talk lamhla sikhangela inhlelo zokutshengisela eziqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lokubhidlika komnotho. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ncwadencane nguZahara egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Thokazi omuhle kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.